ukukhela uhlelo lolungu nkosikazi Deborah Mukhasa.
Then sibese siba ne silver e $10, then i gold ile nge 15. I gold sabe include insurance. Nxa ule mota siyakunika insurance ye mota i third part. Then for i silver si include i personal accident. Ku personal accident lapha ka ikusuka kwakho usiya hoda. Uyenze maybe accident lese usuka emagwegwe usiye emarket ungaba phakathi kwendawo khona apho uyenze accident kule cover esikunika yona ukuthi uzilaphise esibhedlela. Then for ibronze $5 yiyo engathi ithathwa ngama-vendors amaningi because it's affordable.
Okuhlelo lolu unkosikazi Doreen Selimane uyakuluthakazelela kakhulu.
Uhlelo lo-insurance lu-right kakhulu and futhi is affordable uhlelo lwakho ngoba it's $5 per month. So sonke sikhangele izinto zakho amagutsu abantu abe seku safety side. Singakhangela indaba ke yakwenzakala kumthize kwacha. So nqa ku insurance isitafu sakho sonke if recorded futhi ngisemalini to be getting insured. So liyanceda kakhulu especially ama vendors and it's affordable.
Nonkosikazi Charity Mpofu uthi lunceda abantu abaningi abathengisa bedengisa impahla emigwaqweni.
Especially nxa sesikhangelela i-security yama-vendors abantu abaphila ngokuzisebenza. Uhlelo lolu luyanceda ngoba uyathola ukuthi i-vendor isihambe emsebenzini yehlelwa ingozi kumbe yalimala. Besingalalo uhlelo olufana nalabo NASA ukuthi luyakwanisa ukukunceda lanxa usesibhedlela. Kodwa nge-insurance lay i-vendor isilakho ukuthi anga-admit esibhedlela nalawa amalanga a-admitileyo insurance iyakwanisa ukuthi imbhadalela. Iphinde njalo isize khonapho nxa i-vendor isithe yehlelwa luhlupho lokutshelwa zimpahla kumbe lokutshontshelwa kumbe lokulahlekelwa. Iyanceda kakhulu ukuthi i-vendor ungawi kodwa ukwanisa ukuthi u-ode futhi ubuyele back into business. Okwakathesi angeke ngithi ukuthi sesatholani kodwa ngenxa yokuthi besingakayehlakalelwe ngomonakalo njengama-vendors. Kodwa ngendlela engibona sisebenzisa ngakhona sikhangelela ukuthi lanxa singehlelwa loba yiluphi uhlupho i-insurance leyi ilakho ukuthi sisize kakhulu.
Lokhu kuza ngesikhathi abantu beZimbabwe bekhala ngesimo esibi elizweni. Ngimele iStudio 7 iseMaryland, ngoGibbs Dube.